No, like Sarah wanted to rush and play a town or Sarah Shan and play a town, but Amazon Jinjil would buy in Zabawinga, but in the last Kuluma Kota in the system to Chandarin, so I'm taking some notice which in Tolepe Kimalian.
Sizakuthiwa base bebuza abanye besethi kathi vele uMande imali yonke leyo uyithethe ngapi lokunye okunjalo ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Mina as a female musician ngihlala ngisitsho njalo njalo ebantwini ukuthi iZimbabwe for you to be able ukwenza izinto kufuze ube ngathi ube multi-talented ungakhangeleli ukuthi uthole isinkwa sakho entweni eyodwa. Ucreate ama-avenues amaningi, ucreate ama-income streams amaningi azakuphilisa, then you can survive. Mina as a musician, I'm not only a musician, I'm an entrepreneur. I direct in terms of Kangala. I make the beats that people see me wearing. I travel a lot to be buying and selling. As a farmer, I'm a chicken farmer. So that question really people would ask, but if you see what I do every day, Monday to Friday, then you would not even want to ask that question. But what you the calendar on your routine, it will be a
team. This is now what you was I told.
Lord, I'm not just 20 years, from the 10 years. Unkulunkulu lo, it's in Kondra, uzangenela phakathi because lawa ngamaginga wami and nguye owayenginikile. So one or the other izaphenduka, kumbe izaphenduka singamadabhudabhu.
Manje
abaningi
ungathini wena nxa ukhangela okwendlela wena ukubana abantu balimuke njani, bangathemba abanye yini, kumbe likhona nje ongaliphosela abantu ngodaba lona lolu ukuze labo bangaziboni bephakathi khona?
Mina I would say ebantwini kufuze ukuthi ungabi njengohlandla othanda ukwethemba wonke umuntu nje acabanga ukuthi wonke umuntu oxoxa laye oyenze ngani uyangithanda umndawoni laye, ngoba kungenze ngadiscover ukuthi hhayi ayisikho ukuthi wonke lo omthembayo kumbe lo ofaka amaperuvieni kumbe oshaya ama-pencil hills uyilokhu azithi uyikho khona. So bomama labosami labodadewethu, whoever you approach kufuze ube very very careful or whoever approaches you, and lingabulawa inhliziyo ngabantu abaliyenza njalo becabanga ukuthi bengakwenza njalo uzefile ukuthi usukume usebenzise imithetho ukuthi uthole okungokwakho. Sukumaningi lingethuselwa.
Ye uthilo phambilini lapho ukubana kukhona okuningi eningi okubamba bambayo, ungatshelani abalaleli isikakhulu nxa sikhangele umumo wezenotho elizwe ukuthi kumi njani? Kukhona yini ongakukhuthaza abalaleli owakathe?
Mina personal outfits Liliana and Liliana okuzwayo asameni ukusukuma kuningi wethu siyelima silime nini and isikhathini esibi kakhulu, but mina ngicabanga ukuthi ngendlela ukuthi esisizwa sihlupheka kakhulu ngayo izinto esisiya lapha ekulungeni, because baba wayelesisimu yokuthathi kimi ngezingungu sikhala kakhulu sizadabuka. Meaning ukuthi anytime any day, so ukuthi uhlale ukusistimu koqakathekileyo ukhona lawo eduzane ubona okwenzakalayo. So asikho khatshana, siseduzane lokuthi izinto zisilunge, but asesoqakathekileyo ukuthi silime sizame ukuyalima.